Ezo lamhlanje indaba kungumvulo lizethulelwa nguPraxedes Jeremiah. Umthetho ndaba kamantshi wobulawayo usuthole abantu abedlula amashumi ayisificaminwembili 86 bengelacala ngemva kokubotshwa kwabo betshengisela okwenziwe ngezinye zezizalwane zezimpepho nguNtulikazi. Inhlanganiso ibona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle lemvelo eyesayithesi ithatha isinqumo sokwalela ukuthengiswa kwempondo zendlovu. Abaphila lobugogo abathi kubazwisa ubuhlungu ukuthi eleZimbabwe kalizimiselanga ukubanakekela njengoba lo mthetho kumele wenze lokhu ukuthi bathole abakufunayo owe-Disability Act ungaqondakali. Iqembu lenguqu ele-Highlanders liqhubekela phambili kuma-semi-finals omncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya isimo somnotho weZimbabwe ngesikhathi umnumzana Patrick Chinamasa, umphathi ntambo wezemali losiba olukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ, umnumzana John Mangujka, besethekelela kwele Melika. Inhlanganiso ye-IMF ithi kayizimiselanga ukunika eleZimbabwe esinye isikwelede ingakabhadali leso eyasithatha kudala. Lithini ngalokhu? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 laku-15460 kHz. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.